So we see a descent of a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court uthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni, okutsho ukuthi amalunga la asebuyela kuleli dale. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary leSecondary School okuyizikolo zebandla leMethodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango.
Ufike manje idosha khona ayazisi isindebele. Uma ekhulunywa uyabe lokho ekudla kwabazisi indebele kuthi ubuye emashoneni khona. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esiwufuna la Machinga sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu lesi esilukhuluma ukuze abantwana bethu understand.
Abebandla le-MDC Alliance basola ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service besithi uhulumende uselungiselela udlakela kukhetho luka-2023.
Siyithathela lakubo emazweni akuthuthukile njabo America. O-America bayakwenza. I-Britain la yayikwenza ngingazi kathi esilungile ukuthi qhubeka ikwenza. Kodwa omakhelwane bethu uBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lubaluqhuba. Luluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu 13,241 ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshiwe lijekiseni kusukela uhlelo lolu luqala ngoNhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,516. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amahlanu 535 okukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni womabili laya kunkulungwane phose ezingamatshumi amathathu 29,839. Ababanjwe i-COVID-19 bangamatshumi amabili lantathu 23 njalo kubhubhe oyedwa. Asebebanjelwa umkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,330 kuthi asebefile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,543. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni. Amalunga la axotshiswa ngumnumzana Benjamin Rukanda esithi nguye unobhala jikelele webandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Kodwa umahluli we-High Court uJustice Emitsanga unqume ukuthi uRukanda kayisuye unobhala jikelele we-PDP. Ngokunjalo uthe ukuxotshwa kukaBiti labanye bakhe akukho emthethweni. umnumzana Phulu uthi lokho kutsho ukuthi sebebuyela eParliamente lanxa nje kulabanye abathi isinqumo lesi silakho ukuphikiswa edale le Supreme Court.
I-judgment lena ithi umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-Settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi kubo-Parliament lezinye inhlanganiso ngu-Settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-President. Kumbe mina njengo-Vice President ngiphiwe lawo mandla ngu-entayibithi njengo-President. Ibisisisho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLundoda, le ncwadi ayibhalela i-Parliament ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokana kwesuliwe. So ngokubona kwethu-ke sibone ngasani sekumele sibuyele eParliament, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kubengela mvumo yokuyibhala, okutho ukuthi i-recall lena eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutho ukubana sikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ePhalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela eParliament, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilobe incwadi lilixotshisa njalo-ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo wokuthatha izinqumo ezinjalo ngu-entayibithi njengo-president, encediswa ngu-secretary general wakhe onguChikwinya, ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi ulawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibobonabo abantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngu-president. So i-constitution yethu itsho njani? Laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ballpoint nama-pensele, kodwa abala mvumo yokukwenza khona lokho.
Umnumzana Kucaca Phulu ngomunye wamalunga e-MDC Alliance ayisithupha axotshwe ePhalamende kusikhatshana esedluleyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi inyathelo likahulumende lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber liveza sobala ukuthi i-ZANU-PF iqoqa udlakela kukhetho luka-2023. Abasakhulayo laba balembali empi yokusetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Umsekeli kamkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ngokuvuselela lolu hlelo umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa umbuqazwe ngo-2023. Amazwi akhe asekelwe ngolwela amalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama-Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besayo, ngoba siyayazi imisebenzi yama-Green Bomber kuma-elections adlulileyo 2008, kuma-elections adlulileyo 2013, siyibonile imisebenzi yama-Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO, singathi yi-reserve force nje ye-ZANU-PF, abantu abasetshenziswa sayo ukuthi benze imisebenzi eminingi-ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama-elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
sizoyicela isivuthiwe kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama green bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi i-political party yezanu PF ime ngapi so ama green bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanu PF uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe i-democracy lokhu siya ispace yangibona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activists we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa ama-bail kule patriotic bill ngiyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa ngathi ku-criticize uhulumende so yinto eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanu PF kumbe uhulumende wezanu PF ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiya mbijana mbijana isiya lokho esingathi yi-military state uhulumende obuswa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho so kuningi esikubonayo okusithengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber zonke lezi zinto ziyasithengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu
umnumzana mfundo mlilo ulwela amalungelo kazulu sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abatsha imbali yelizwe kanye lokuziqhenya athi udlakela
iqakatheke kakhulu okumangalisayo ingathi sibili yayingamelanga ime yayivela imeli iqhubeke iye phambili kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende nxa esethe wayiphendukisa ilusizo kakhulu siyithathela lakubo emazweni athuthukileyo njabo America oAmerica bayakwenza iBritain la yayikwenza ingaze kathi esumbile ukuqhubeka ikwenza kodwa komakhelwana bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lubaluqhuba luluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha lubafundise njalo bese athathwa lakuma-government department bafunde bebe le-experience yemsebenzi bafundele imisebenzi bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile njalo sebesazi lembali yelizwe labo ukuthi iminjani noma sebeseva kuziphi ingatsha besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini livela ngapi imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke yembali yelizwe labo
bayakhala abaningi babagawule labe MDC bathi izanu PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka-2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe-National Youth Service laba besetshenziswa izanu PF ukutshaya abantu ngesikhathi zokhetho
hayi ngabantu abayesaba umnyama ngelampisi akukho lokhu ngithanda ukususa ukwesaba kwabo lokho ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende le khona ku-new dispensation esikiyo akukho konke lokho izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka-President Emmerson Mnangagwa lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakalayo lento esezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona konke lokho kulethwe yi-new dispensation ukuhlonipha kwelungelo lokukhona kodwa laba abantu abahlala bekhala ngiyakwazi ukuthi bazame ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi i-National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana hathi akukho i-National Youth Service izoqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho abazabe befundela khona imisebenzi kuncedisa bonontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo
umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF abas abazali babantwana abafunda eMachinge Primary le Secondary School okuyizikolo zebandla le Methodist Church eBulilima East bavuke uPova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango kanye lomkhuba wenkohlakalo abawethesa iziphathamandla zalezi zikolo. Kubika uEzra Chisasbanda.
Uqhamuke ingxabangxoza nokuxozela emhlanganweni ophakathi kwabazali obagatsha lwezemfundo nabebandla leMethodist Church kulandela ukutshengisela kwabazali ngenyanga ephelileyo okwamemethela ezinkundleni zokuxhumana zebulenjini ze-social media. Omunye wabazali obekule umhlangano ngumnumzana Lungisani Chigwala ochazisa kabanzi ngale ngxabano enze bagcine betshengisela.
Imbangela yaba yile umuntu ke wafika eletha principal omusha eqede ukuintroduswa ngesinqumo esasithethe esecondary ukuthi angabi khona emhlanganweni. Waqhubeke khona emhlanganweni abadala bathezwe emcelile ukuthi aphume, akazange avume ukuthi aphume. Wasebachovela kakhulu esithi abaphume, mani hambe, go out of my schools.
Umnumzana Reki Ngwenya isakamuzi eMatinje wathi uthi sewaze wasusa abantu bakhe kulesi sikolo ngoba ibandla leli liqhatha abantu abangazi lokukhuluma ulimi lwabantwana.
Ofike manje idasha yakhona ayazi isiNdebele, uma ekhulunywa uyayelokhu ebuza kwabazi isiNdebele kuthi ubuye emashoneni khona lasazikhona. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la Matinje sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu lesi esikhuluma kuze abantwana bethu understand. Ngoba ezinye izinto thokuthi noma bebhale ezinye izinto nathi asiziqondi ukuthi ngoba abantu laba abazi isiNdebele. Kufuneka umuntu olethwa esikole uthisha akazi isiNdebele sabantwana kuze into zonke zihambe.
Omunye njalo umzali umnumzana Trevor Ndebele uthi abazali bakhangelelwa phansi khona kuyiba babhadala imali yokuthi izikole lezi zisebenze.
Into ehluphayo phakathi kwethu lapha kungazwani phakathi kuka Methodist le community. Abantu abayiba abathunywa ngoye abasebenza la basuka bangenele kakhulu entweni ze-development yesikole. Sikhanya vele kasithathwa njengabantu, sithathelwa phansi. Yena lowo muntu njalo umuntu obefika vele lapho esingakamazi besingakazihlayela ke. So okwabangela umuntu wele demonstration.
Unkosazana Zamani Ndlovu waseBulalima uthi esikolo lesi abantwana basafundiswa ngendlela eqondileyo osokusenza bengabi le mbeko.
Khaya lapho esikolo kuyanathwa utshwala, kuyabhinywa, kodwa uhedi engalamandla ukuthi ayenzeni. Kukhanya nje isikolo lesi okunye imfundisi siba phansi kukhona lokhu. So njengabazali sasesibonisana ukuthi nxa kungaba kungala principal, uhedi usengazuza icommunity imncedisi. Kubonakala ukuthi abantwana abazaviswa esikolo la babe ngabantwana abazavela kwezinye izikolo bele incwadi eziqondileyo ukuthi utransfer ngendlela bani.
Abazali bathi izikolo zeMatinje kazithathele iMethodist Church zinikwe ikhansili kumbe urhulumente ukuze abazali bahlaliseke. Kutsho ke umnumzana Jabulani Vele Mpini.
Kabafuni ukuzwa into ekhalelezwa ngabazali. Ma sisithi iofisi kaprincipal asisayifuni, sitsho ukuthi i-church ngokwayo kayiphume sithathe isikolo sethu sisifake ecouncil, njalo kasibuyeli emuva. Loba besethusele bethi balamaloya, asibuyeli emuva.
Okunye okuhlupha abazali ukuthi ikomiti abayikhethayo eye-school development committee STC ukuthi isebenze lesikolo imele abazali, ibandla le-Methodist Church kukhanya alifuni ukusebenzisana lalo. Umnumzana Bheki Ndlovu ngumgcinihlalo we-FTC wesikolo lesi.
Asisela mandla ukuthi sisebenze esikolo ebantwaneni lekuthuthukiseni isikolo. Asisamandla ukusebenzisa izinto zesikolo.
Abazogatsha lwezemfundo bathembise abazali ukuthi bazocubungula ukusebenza kwesikolo lodaba lokuchaphazwa kwemali. Bathi ukupasa kwabantwana abalihlekana kulesi sikolo kuyabethuza. Umnumzana Dizi Nyemba okhulume emelele lolu gatsha.
Ama-concerns ethu lapho amaningi jabulezimali kulezimali uyatsho baba ukuthi nxa yena kungayenziwa i-audit uyavumelana lakho which is item number 10 ku-petition yethu lapha ngoba lapha sikule kunyathelana ama-concerns kaprincipali.
UBishop Ncube obuye evela koBulawayo emele ibandla lakhe leMethodist Church uthi alubaphathi kahle udaba lokuthi ibandla lakhe lidla imali yabazali.
Umuntu angama ku-general meeting athi Methodist Church idla imali, lalelani kuBishop, kokhela iMethodist Church in Zimbabwe I district la Bulawayo lonke. Akula mali emachinge I 1 cent. Engake ngayidlamina le Methodist. Saziwa ngu headmaster. Lo principal. Iqiniso engalithola ukuthi imali yaya ngapi bazali lindlaleli. Yi audit. Eza kwenziwa izikhwica mfundo.
Isikolo samatshintshe sakhiwa lebandla le-Methodist Church ngomnyaka 1924 njalo bezisebenza kuhle okweminyaka eminingi. Eminyakeni ethize edluleyo abantwana baqala ukungaphumi kahle ezifundweni zabo njalo abazali bathi lokhu kubangelwa yokuqhathwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantwana. Lokwezwani kwabaphakathi uheadmaster noprincipal owabizwa libandla le-Methodist Church. Abazali bagcine betshengisela ngokuvala ihofisi kaprincipal bethi kaphume aphele ngemva kokuconulwa ukuba nyangenye kupase ihlengana labantwana baka-form 4 ngesilinganiso sokune kuphela ekhulwini 4%. Imele iStudio 7 emajinje ngapha ngasebulilima. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu ababili abakade betshengisela babotshiwe ngamapholisa ngosuku lwesithathu lokubhikitsha kusolwa ukubulawa kowesilisa uMsundu wayeneminyaka engamatshumi amabili ngamapholisa eMinnesota khonapha eMelika ayemisile emgwaqweni. Izisebenzi kwezempilakahle e-India ziyaphuthuma ukuthi zihlabe abantu okufanele bethole umjovo womuthi wokwenqabela i-COVID-19 ngesikhathi lelo lizwe selihlaselwe ikumemetheka kwalo mkhuhlane okwesibili i-second wave. Abantwana abangamatshumi amabili babhubhile izolo eNigeria ngemva kokuba indlu yabo yokufundela ebifulelwe ngotshani ilumathile ngomlilo, kutsho uhulumente wakulelo lizwe.
Uhulumende wakwele South Africa usemise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe inkampani ye-Johnson and Johnson okulinyathelo eselitshiye iningi lesizalwane seZimbabwe lindikindiki ngalolu hlelo. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso esola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi ohlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka ijekiseni yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yeJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso, kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi ijekiseni le yeJohnson and Johnson akusiyo ebangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa leli jekiseni kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwelamalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa ijekiseni le sebesele bendima mbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kwejekiseni leyi. Abantu lo bakade bengayithembi kodwa bebezimisela ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesizwa ukuthi le ijekiseni siyigulisa abanye, sikhona esikwenzile kwabanye, ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ikhala, usinikeza ikhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzaba ngcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kutsho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, la manje kunokwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still, ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazi ukuthi senzeka. And lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele ukujova, ngoba kasathembi muntu, asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni. Njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona iSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi isuspende izinto ezingekho right. Kodwa ekhaya eZimbabwe ungakazi uzwe even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambe icondemn and kufostela ukuthi anikabajove.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba lejekiseni.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabele iCovid. Ngizaqine kufutheni ekudleni amalemoni ekukhona le into zesinto esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kanti kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba naku sisaphila namandla lokhu sifikana nayo iCovid leni. Asazi ukuthi manje sithembe uphi umgomo. Yena le hlatshwa yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi lento azange yathestwa kahle, isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempila kahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo, njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo. Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi semisa lolu hlelo kulandela imbiko ethule inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika iFood and Drugs Administration ethe iphakathi ohlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson eJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa umnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso, kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiyo ebangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima mbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson leli. Abantu loba kade bengayithembi kodwa babezimisele ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesizwa ukuthi le iJackson siyigulisa abanye, sikhona esikwenzile kwabanye, ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ikhala, usinikeza ikhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzaba ngcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kutsho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, la manje kunokwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still, ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazi ukuthi senzeka. And lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele ukujova, ngoba kasathembi muntu, asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni. Njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona iSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi isuspende izinto ezingekho right. Kodwa ekhaya eZimbabwe ungakazi uzwe even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambe icondemn and kufostela ukuthi anikabajove.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba lejekiseni.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabele iCovid. Ngizaqine kufutheni ekudleni amalemoni khona le into zesintu esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kanti kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokhu sivikana nayo iCovid leli. Asazi ukuthi manje sithembe kuphi umgomo. Yayina le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle, isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo. Njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa uthule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.